Umongameli Mnangagwa uthe lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane selehlile kulezi nsuku ubone kufanele ukuthi engeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso lezi ngoba inani lababhubhayo lilokhe liphezulu. Abanye osomabhizimusi bathi lanxa bevumelana lemizamo yokwenqabela lomkhuhlane iziqondiso lezi sezivulele amabhizimusi abo. Omunye wabo ngomnumzana Bhekimpilo Sithole osebenzela koBulawayo yena othi ukubhadala irenti sokumzimela.
Abantu abavunyelwa ukusuka emakhaya bebuya emadorobheni kumbe drop to makhaya. Thina abanye ibhizinisi yethu ingeyokuyakha. Abantu abasithengela kakhulu i-building material ngabantu kakhulu abavelela khonale emakhaya. So ibhizinisi yethu isiyehlile sibili ngenxa yokuthi abantu amabhasi asavunyelwa ukuthi ehambe emakhaya ebuye emadrobheni amile amabhasi. So lokhu kuyasi-affecta kakhulu njengabo somabhizinisi.
Usithole uthi ngabe uhulumende uyangenela akweletise osomabhizimusi izimali zokuvuselela amankampani abo.
Uhulumende kayelaba powers ezama ukusincedisa isidinga amabhizinisi loan nezama ukusikhushina khonapha kazuthi angenela ngale kwe-ishu kakhulu yama-rents. Ama-rent yiwasekaniyo amashopu amaningi seqalisa ukuvala ebangela ukuthi ama-rentals la aphezulu. But to be honest, i-situation kuyo inzima kakhulu.
Omunye njalo usomabhizimusi umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi lanxa bevumelana lokuqheliswa kwe-lockdown uhulumende kumele enyuse izinga lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ukuze wehlulwe lomkhuhlane abantu babuyele emsebenzini sini baphandele imindeni yabo.
Sikhangele sonke ukuthi umkhuhlane lo ke ungani uyathatha impilo eziningi. Ngokunjalo ke kungani kwasebethusanga ukuthi kwengezelelwa amalanga awe lockdown lay. Kodwa okumqoka kakhulu ukuthi kumele ukuthi ngabe uhulumende uyakhweza amasokisi futhi kakhulu abantu abaningi bahlatshwe ngoba ukuvala ilizwe nje kungala hlelo ezigijimayo ezikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ijekiseni le kuyabe kungaze kusize ngalutho.
Amazwi kaNtiweni agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube.
Ukusebenza yikho kondla abantwana, yikho kubhadala irent, yikho kubhadala ischool fees, yikho kwenza nje impilo yonke ibe khona isebenze abantu bakwazi ukuphila besiya phambili. Ngakho ke ukuvalwa kwelizwe lanxa kule njongo yokuthi kuvimbele ukumemetheka kwegciwane le-corona kubulala impilo yabantu, babulawe indlala abantu, bathwale nzima ngendlela eyisimangaliso. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi kuthi lanxa kulwiswa igciwane le-coronavirus kodwa impilo ivunyelwe ukuthi isebenze, abantu abathengi labasebenzi bakwazi ukuthi basebenze, bondle abantwana, bazondle, bathuthuke besiya phambili nanxa igciwane likhona.
Uncube ukhuthaze uZulu ukuthi abambe iqhaza empini yokulwisana le-COVID-19 ukuze uphele lomkhuhlane.
Into edingakalayo ukuthi abantu babambisane bonke, kwenzeke lokho esikubona kusenzeka kwamanye amazwe akwazi ukwehlisa izinga lokumemetheka kwegciwane. Okokuqala nje ukuthi abantu bahambe bayohlatshwa. Lanxa ukuhlatshwa kungasho ukuthi angeke usathola igciwane le-corona kumbe ukuthi ngeke lisakubulala, kodwa liye ukuhlatshwa kuyehlisa amathuba okuthi uhlaselwe ligciwane. Lanxa selikuhlasela igciwane kuyehlisa amathuba okuba wedlule emhlabeni.
UNdiweni laye uthi osomabhizimusi kumele babambisane.
Abantu bengaba le mizamo yokuthi sisebenze kodwa sibambisana, senze i-bulk purchasing kumbe ukuthenga ndawonye izinto, singasabalali sonke, sibuye sihlukaniselane izinto zethu, sisivela zithenga mbe zithenga ngoyedwa mbe ngalo u-transport njengoba avunyelwayo. Kungancedisa ukuthi umkhuhlane ume, kumemetheka abantu abaningi bengakahlatshwa.
Nyakenye uhulumende uke waba lohlelo lokuphathisa amankampani aphazanyiswe yi-COVID-19 kanye labantu abaswelayo, kodwa i-ofisi ka-Auditor General yethule ugwalo ngeviki edluleyo oluveza ukuthi enengi yalimali yantshontshwa. Umphathi ntambo obona ngenhlelo zokuphathisa uZulu umnumzana Paul Mavima uthi basadingisisa ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungamile Nkomo.